ngingatsho ngithi abantu abalawula amaphemithi ey sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi seselulwe kangaki ngawo la amaphemithi siyabona ukuthi okwamanje kuthi ukuthi lesi sikhathi esibekweyo sesinge sokugcina impela akubonakala ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalamaphemithi lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo ngabantu abalamabhizinisi ngabantu akade befunda so nxa amaphemithi la ephelelwa yisikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi kuvalwa amabhizinisi labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani ngakho kuyinto ewenzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethela amaphemithi kanti abantu abaningi abantu bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho laba abaphethela amaphemithi ababaningi abantu bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khombula ukuthi laba abantu basasebenza la njengoba amaphemithi angakapi isikhathi sakhona sisaselwe izinyanga ezine nje basasebenza basasele amabhizinisi wabo abasafunda laba amaphemithi la abavumela ukufunda so kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyela ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike kodwa nxa sifika leso sikhathi ungela into eyenziwayo khanye iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya kodwa kuzabanzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni yikho lokho ekusase inkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni yebo ukubuyela ekhaya abantu bayafisa kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi bazi bazofika kwele South Africa bathola amaphemithi sokulungile yini
sisimzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona lapho eSouth Africa bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende
msakazi ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumende waseZimbabwe kuyinto eqhelile kakhulu kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumende waseZimbabwe ngezizathu ezithile yebo simzwile uhulumende memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamapermit abalama ZEP uhulumende uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya lalabo abalezimpahla zabo ezilapha ngeke basabhadala lokho okubhadalwayo eboda nxa bedlula le mpahla zabo konke lokho sikuzwile kodwa asithembi ukuthi uhulumende uzakwenza khona lokho ngoba abantu abalama ZEP sibalabantu abanenga kakhulu abadlula i-150,000 so nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya kunzima ukuthemba ukuthi uhulumende uzobathwala ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala uzobathwala ngani ngesitimela uzobathwala ngamabhasi kumbe bazothwalwa ngani njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela ama-permit abangela lutho abangela amaphepha lapha so nxa uhulumende ethi yena uzabheka kakhulu abantu laba balama ZEP kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya kunzima futhi lokuthemba uhulumende kuba uhulumende uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngama-permit abase eZimbabwe kube khona kumbe imisebenzi kumbe abafika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka nempilo khona ngale kube kuyezwakala manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumende esibise leZimbabwe usibisela sifike senzeni usifika sifake kungapi siqhubeke njani ngokuphila ulenhlelo yini ezibekweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe sithole imisebenzi sikwazi ukuthi siphilise izimo njengoba desenza silapha eSouth Africa.